Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lingali Fuganjani is Lugandaba, Holamgelem Sagazoni, West Studio 7, Moluesibili, Mla Zibu 16, Zivandela 2024, Chris Gande, and Avenise to Lamplange. Amapolisa abiza omunye wabagcinisihlalo bebandla le-MRP uMnumzana Mudenda Chilumbo ukuthi bambuzisise ngamazwi akhe ukuthi baqoqa ukhetho lwe-referendum yokudinga ukuzwa ukuthi abantu bemathebheleland bayafuna na uxexebuka elizweni leZimbabwe.
So ngiyahamba yipho kukhona babize nina kuphela ngizohamba akula problem we cannot evade umthetho but the world is watching.
Amakansila lamalunga ayidalela eParliament awebandla le-CCC alandula uluhlu olwethulwe liqhuku elisekela uMnumzana Sengezo Chabangu olutshengisa ukuthi baphathisa umhlangano wokuphawula umkhankaso wokhetho lwe-by-election.
Lokho nje kuyikuzama kwabantu ezama sigcoba ngodaka singasiyo even iparty kaChabangu njalo angeke sisupporta lo Chabangu.
Kodwa omunye osebenza lo mnumzana Sengezo Chabangu umnumzana Albert Mhlanga uthi liqiniso ukuthi amakansila la masenator labamela idalela eParliamente baphathisa umbuthano wokusungula umkhankaso kankosazana Mo Blessing Thembo oncintisa isigabeni seChabalala phelandaba.
Ilanga elilodwa lifana lomnyaka kupolitics awungeke ulithembe ukuthi liyavuka lenjani. Yikho ke ubizwa bephika nje bethi hayi baqondile la yena lo uhambise efafaza ukuthi lo ukhiphe kubi singamuzwa hayi epartini laye kasekho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Amapolisa asebize omunye wabagcinisihlalo bebandla le-MRP uMnumzana Mudenda Chilumbo ukuthi bambuzisise ngamazwi ukuthi baqoqa ukhetho lwe-referendum yokudinga ukuzwa ukuthi abantu bezigaba zeMathebheleland lenkabazwe bayafuna na ukuxexebuka elizweni leZimbabwe. Icele le-MRP belilomhlangano we-rally ngomgqibelo e-Stanley Square kobulawayo lapho okuthiwa yikho okwethulwe amazwi la nguChilumbo. UChilumbo ngomunye wabagcinisihlalo bebandla okuthiwa basaphethe lesi sikhundla kulindwe ukwenziwa ukhetho lokudinga inkokheli olwe-Congress. Kodwa uMnumzana Mqondisi Moyo uthi elokhe khokhela leli bandla lanxa kuthiwa wamiswa ubukhokheli ngoba esitheswa amacala ambalwa. Sixoxe lo Chilumbo ukuze sizwe okuningi ngodaba lokubizwa ngamapholisa.
Siyabonga Baba Gande kwalumba nibaswili zimonke imathebelele into ezehall in the whole world. Into ekhona ngeyokuthi ngo-27:09 officer in charge law and order Bulawayo Metropolitan ubaba uMabhena ungifonele besithi bafuna ukungibona. Unfortunately mina bengisengiphumile kobulawayo senza inhlelo zomzabalazo ezokuthi sibone ukuthi siqalisa njani ama-referendum rallies. So yikho lapho nesesivumelana ukuthi sizohlangana nge-Wednesday. Indaba yokubona baba Chris Gande ngeyokuthi in Zimbabwe we don't have a Zimbabwe Republic Police, we have the ZANU-PF Republic Police. Amapolisa aweZimbabwe alubana bengamapolisa asebenza constitutionally, alubana bakwenzi lokho abakwenza. Into engayikhulumayo mina eralini is constitutional. Ikhona emthethweni at international level ukuthi nxa sifuna ukukhululeka we have the right to irreferendum. Those are the benefits of Ives House Treaty 1919. Ives House Treaty, you have the right to stand. Zimbabwe is under what we call nationalistic military alliance against the people of Matabeleland. Zimbabwe is under what we call electoral authoritarianism against the people of Matabeleland. So if vote in Zimbabwe, election in Zimbabwe, I told told the MRP supporters ukuthi umnangagwa wasebenzisa umbhobho from 1966 to 1980 ukuthi eqotshe amakhiwa. He was fighting oppression. Wasebenzisa umbhobho ngo 1982 to 87 ebuka abantu bemathebeleleni. Wasebenzisa umbhobho eqotshe amakhiwa ngo 2000. Wasebenzisa umbhobho at last nomntwana ozebizolo bayakwazi ukuthi umgabe umnangagwa wamkhipha ngombhobho. So no one can be a paragon of political correctness every time. Kuyini okwenza ukuthi iworld ikhangele umuntu at his own disposal? EHarare wabulala abantu 2018 first August ebabulalele indaba ye protest, something which is constitution. So thina nxa simtshela khonokho ukuthi no sikukhangele wena, simkhangele ngoba yena wayevuke siyathi sisitimela zamakhipha. The police iyamchiya ayizakebize even umuntu wezanupf oyabe khulume ama threatening statements umbe inflammatory messages. Ukhona energy told what it ina abantu bemathebeleleni ngabantu bokuza eZimbabwe. He wasn't summoned by the police. Umnangagwa ngokwakhe ngo 2022 wakhuluma ukuthi abantu bemathebeleleni bonke abafuna ukuhambisana abangafuna ukuhambisana le government uza baqhuma amakhanda abazange bembizi. I am a MRP co-chairperson. MRP is a political party that shares the same status quo with ZANU-PF. ZANU-PF ithreaten abantu, they don't call them, they say ababuza in the like. I police banona le
kungani usithi uyahamba ngolwesithathu kulesizathu na sokuthi uhambe ngolwesithathu hachi lamhla kumbe kusasa?
No, into ekhona baba Chris Gandhi labalaleli, I am going there in full force nge Wednesday ngiyokuza ukuthi bathi because ithina as imathebeleleni akula into esifuna eZimbabwe. Mathebeleleni pre-existed the existence of Zimbabwe. Kusegcekeni lokho kwakungena ntethi wa Zimbabwe ungakabuya amakhiwa la kwakunendebele state nama chief le ma chiefdoms ayekhona emashonaleni. So thina sifuna ilizwe lethu, sifuna i-referendum. I-referendum isemthethweni, abantu bemathebeleleni benika imvumo yokuvota ukuthi lisafuna yini ukuba part of Zimbabwe kumbe selifuna ukuphuma. Uyalela nomnanga nangu sethumela amapolice. ZANU-PF is not the police, ZANU-PF. So ngiyahamba yikho kukhona babize mina kuphela, baba Chris Gandhi babize mina kuphela. Ngizohamba akula problem, we cannot evade umthetho, but the world is watching.
Lo ke ngumnumzana Mudenda Chilumbo ongomunye wabagcina isihlalo becele lebandla eliphikisayo ele MRP ubekhuluma icingweni le Studio 7 esebhinga. Amakansila lamalunga edalela leparlamente lamasenetha awebandla lesicc alandule uluhlu olwethulwe lixuku elisekela umnumzana Sengezo Chabangu olujengisa ukuthi baphathisa umhlangano wokuphawula umkhankaso wokhetho lwe by election. Amanye amakansila lamalunga edalela leparlamente batshele Studio 7 ukuthi bamangele bebona uluhlu lwakhona olutshengisa ukuthi baphathisa ngani umhlangano owenzelwa elokitshini leTshabalala. Uluhlu lolu luveze uncedo oluthiwa lwaphiwa umkhankaso kaThembo olugoqela ukudla, imali, onamnede lamanzi. Amanye amakansila akhulumele Studio 7 athe athenjiswa ukuxotshwa ebandleni engekela ukuphathisa lomkhankaso. UChabangu lexuku lakhe bathi bafuna ukuthi uThembo ancintise hachi umnumzana Gift Ostalos Siziba owayenqobile kulesi sigaba wasexotshwa edalele leparlamente waxotshwa ukuthi asuke edalele leparlamente. Usiziba wafaka kodwa amaphepha akhe okuncintisa imele ibandla le-CCC, kodwa yena labanye abangamachumi amabili lambili sebehanjiswe emthethwandaba ukuthi bavinjwe ukuncintisa bemele ibandla le-CCC. Omunye wamasenetha othi okuthiwa baphathisa lomkhankaso kodwa besala ukuthi benza lokhu ngusenator webulilima umnumzana Solani nje eminyama moyo okuthiwa waphathisa ngamafutha ezimoto afika amalitha alikhulu 100 liters kodwa yena uyalandula lokhu.
Baba Gando, kwakuqala mina indoda engazimiselayo iminyaka yonke angaze ngijampe ngilela le njengexoxo ngethemba ngwaqala ngangikhomenda ngochabango uthi uchabango asiyo lunga secretary general wethu njalo asinayo iposition ka secretary general ngayenza ama recalling but abantu bafisile ukusifaka endaweni yokuthi besithengise ukuthi sisupport uchabango so ngithi kona amalunga ethu akhokhelwa ngubaba avocation chairman CCC wonke jikelele ma south babekwazi ukuthi mina ngilelunga lesise elikhokhelwa ubaba avocation chairman ngisupporta ubaba avocation chairman le vision yakhe yonke uzisikhulule abantwana basezimbakwe lokhu okwenziwa ngabathi bahlakaniphile befuna ukudivide abantu njalo bebanga lokho abakubanga esingakwaziyo ngithi kabaqhubeke benza njalo kodwa uNkulunkulu asosithutha izana ebasebenzisile abantu yabadamba labo bazokudanjwa one day
manje lina lithini ngalolu daba
lokho nje kuyikuzama kwabantu ezama sigcoba ngodaka singasiyo even iparty kaChabango njalo angeke sisupporta lo Chabango njalo kulamuntu ongaziyo ukuthi uChabango usetshenziswa izano PF ngisakhuluma nje abanye bathi yeyo ngakhuluma ya recall angisiba sibo labo esahamba siyalanda ama benefit olo siyalanda umsebenzi eParliament sahanjiswa imisebenzi emele sincede isizwe sakithi sezimbako sihluphekayo siza continue until sizaphumula mhlaye sise sakithi sesingene eCanaan sesikhululekile akula lokhu kodwa engibona kuseParliament okungayincedisa kaphandle ukuncisa isizwe sakithi yiko ngithi abantu bakithi eMatsouth ngiyalihlonipha ngumkhokheli wenu njalo njoba la ngikhetha ngaba ngusenator ngizolisebenzela angeke even le one day ngizibone sengingasalandeli isinqumo sasisayinayo ukuthi avocation chairman uzosikhulula so ngalawa mazwi ngithi hayi abantu bakithi babagandi uNkulunkulu ebabusise bakhulise banike ukuhlakanipha njalo bananzelele kakhulu kakhulu intwala ezingene ebantwini abakhini babenze bengcole benanzelele abantu esithi sinabo esemsebenzini yabo uyathola umuntu uthi ngihambile esikolo uthola umuntu uyakhala uhleli kadinga umsebenzi kasebenzi uhlalele nje ukudivider abantwana babantu uhlalele nje ukubulala ama-political party divider esetshenziswa izano PF so ngithi hayi abantu bakithi kabananzelele asiqhubekeli bakithi sisapote sadaki yalile ukuthi ukhetho lwalukhululekile njalo lathi siyatsho ukuthi isikhathi sizabuya uNkulunkulu ngowazi ukuthi kunini njalo kuhle ukuthi sikunanzele ngamehlo amakhulu kakhulu sivule izingqondo ngoba ngangitsho kwesinye isikhathi ebantwini bakithi ukuthi lapho esikhona sisebenza nzima ngoba sibhukutsha emfuleni esizibeni okulezi ngwenya khona kodwa uNkulunkulu uzosikhawukela one day sizakhulula isizwe sakithi so ngalawa mazwi ngithi khona hayi konke kwenzakalayo sikubona kuma list izinto ezenziwa ngabomo kuzanywa kupenda abanye abantu abale vision penda abanye abantu ngoba kuba umkhokheli is a calling from God isibizo sibizwa uNkulunkulu ukuthi yenza lokho akupho ungena kubani lobani so abantu mayangabanga ufostele lokho uqathe kuluthi asibambaneni sikhipheni izano PF
Alo ke ngumnumzana Solani nje eminyama moyo ongusenator weBulilima ube khuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi sixoxe lomunye wabasebenza lomnumzana Sengezo Chabangu umnumzana Albert Mhlanga yena othi oseveze loluluhlu basop
hayi bakwenza lokho sababonga sathu sibili ukuthi hayi njengoba abantu bebuye ngobuningi njengalokho esayisikukhangelele njengoba ngatsho bakwenza kodwa asiqalisi ngakho sesileminyaka siyiphathi ukuthi ungakhangela nje even ku group WhatsApp yethu every meeting esasizenza bebekwenza sibabonga sibili kuthi laba bangazange bekwenze sibakhuthaza ukuthi next time kufanele labo babeke izimali bancedise umhlangano kodwa okube kubi ukuthi ilist sihambe yaba ku public into yethu into yangasese asonto ye public so nqa njengoba kungani akuzwakali kuhle ukuthi iparty ihamba kanjani kambe siyichasisa nsuku zonke every day iparty ICC ikhokhelwa ngubaba advocate Nelson Chamisa nguye u president wethu actually nguye u caretaker ye ICC nguye i presidential candidate lanxa sisiya kuma presidential candidate nguye u president wethu ubaba uChabango ngusekhu Secretary General ende laika yenza izinto yedwa kule committee eyiwe khangela khonoko okugcile lami ngiphakathi kwayo le committee abantu kabaxotshwa futhi nguChabango likuzwisise abantu baxotshwa yiparty baxotshwa yiCC uChabango kuphela kwenzayo njengo Secretary General yikuthatha umthetho kithi abhale incwadi hathi ukuthi esuka ekhanda lakhe azenzela yona yinto esiyabe sihlalele phansi njengobukhokheli savumelana ukuthi hayi baba Chabango esesikuvumelene yilokho kayenzi yedwa phela nxa esesenza yedwa phela uyabe sokudefeata ipurpose ade irikholelwa abantu ukuthi abantu laba babekwa umuntu yedwa so akunjalo
bona abaphathisa umhlangano nalo bakwenza bengela ukwesaba na ukuthi bengayekela ukwenza khona ukubazaxotshwa
lawo ama councillors asephika baqondile ngoba kunje kunzima ukuthi engabeki imali enhlelweni zomhlangano ngoba sibili urecall uyarecall ngoba abantu yabengasayenzi inhlelo zomhlangano sokumele recall ngoba kasalaleli okufunwa yiphathi kuphinde ayesabele futhi ukuthi kungenzeka ipolitics zivuka zijinjile ngelanga ngelanga kuthi kube labanye labo abathi hayi lokho kwenziwa ngomhlangano labo cha ngasikuvumelane labo babe lethuba mbe bayekhoti bawini uzaba futhi sezarecallwa futhi so ama MPs lama councillors baphakathi kwelitshe lembokodo kulezi nsuku kabakwazi ukuthi kusasa kuyabavuka kunjani so nxa ethe wabeka imali akumelanga kube yinto sihamba ibaka ifakufazi ukuthi hayi ukhiphe imali so kumele kube into esiyazi ngoba ela kusasa ngoba lolazi ngoba uyakunanzelela ukuthi khangele Harare ama recalls enzakale kathathu angaphinda futhi okwesifour yinto okuthiwa yizwi politics ipolitics one day is a long time in politics ilanga elilodwa lifana lomnyaka kupolitics awungeke ulithembe ukuthi liyavuka lenjani yikho ke ubezwa bephika nje bethi hayi baqondile la yena lo ohambise efafaza ukuthi lo ukhiphe kubi singamuzwa hayi epartini la ekasekho kasoze abe khona ngoba uyabe ngumuntu ocabanisa abantu
lo ke ngumnumzana Albert Mhlanga ongomunye wabasebenza lo mnumzana sengezochabangu ozithi ngunobhala jikelele webandla le-CCC. Manje sengidedela emuva ngilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 ngiyichana njani basazi bethu abahle yeah besicela bonke abahleli bekhuluma ngendaba ye-ground nabathi bakhathalele isizwe samaNdebele nabalwela indaba zama-ground ama-politician ama-opposition konke behlangane besebenzise le-opportunity e-South Africa ukuthi eSouth Africa siyivulile indlela bayakwazi kumele bekwenze kabahlangane bedlulisele phambili indaba ye-ground bengayidlulisele eSouth Africa iSouth Africa izayibuyisela khona lula ehambise khona i-Israel mede kungaba i-opportunity yokuthi indaba le ikwazi ukulungiseka siyabonga
sanobonani balaleli ku-Studio 7 nami ngibeke kancane ngimzwisele lo Joseph Juma lo ukuthi evale umlomo wakhe le maye uvula kalasithonzi vele uyanuka futhi lokunuka uyuvale nje into ekhuluma yikho emhlabeni le akunantini nje vele esikhulunywa nguye-right kahle
elandimvelo ezamasiko kakhulu ngoba lona iBhayibheli hayi ukuthi liphithwa njani kakwazi akuyena umfundisi lo ngiyabona
Studio 7 saluwanani esha yazi ukuthi indaba yabosengezwa Chabango lolo busobutshileneyo lo lobo busobutshekileyo lo yazi iyasihlukumeza singamazimbabwes yabona sihlezi nzima manje sihlezi sinxa sodwa ngazo nabantu kodwa ababhizi bona baligobethu lizoba libulali lizoli yaphambili yazosenisikhathi namcabanga umame le-Studio 7 ngicabanga ukuthi uzenzwa igama lakho sengezochabango ndawunangakho uyahluzwa nje siba ne-stress nje ukuthi ugubelana nje ngendlela ekorayi manje uchamisi uyamtshela uchabango lokuthi ngochabango bengusengezo mnangakho ukuthi angasebenzisa ubuso bakhe ukukhampeneleni ukugwinyati yakhe lezamuyeza yena ufuna ukusebenzisa ubuso bukachamisa ngenkakade uyangasebenzisa obakhe bonto uchabhene uyangasebenzisa obakhe ubuso bonto uche ngile yazi ukuthi lawa Joseph Chuma lo lokawuli ngoba into abayikhuluma ngayidoti kodwa siyahlukumezeka uzo Joseph Chuma bayibikele izambedi yakula gogora onda yeyi watwathi kwadlula lapha
Studio 7 noma thinti tala okhuluma cela ukukhuluma la amantombazana la abolile la akhuluma ukuthi asithuka singamathebe esabantu basemathebelele labo la bantu basemathebelele into ibakhona abantu abasizonda basizonda labantu bayimpumalanga yinto thina sibathanda manje abantu bayakhuluma lapha emsakazweni ukuthi uthiwa abantu bababandlulula bese sometimes wathi studio sabo labo bebuye kwesethu so le nto leyo asiyithandi especially Chuma lo gawo lafanele ilungise le nto efana laleyo uhambe eParliament liyilungise leyo nto leyo ngoba ngeke siyivume leyo nto leyo kuyoxabana abantu manje ngoba ningayiqaphele le nto leyo sikhathi sikwatile thina ngale nto leyo thina sobabekezelela bayenza udoti wakho asifuni futhi kimi niyenzeke but ikhandela kabuthanga bafake inkosi ulebhengule asifuni futhi leyo nto leyo njalo asiyithande futhi angeke siyithande futhi noma ngaliphila ngiyacela baholi bethu ukuthi lilungise le nto bafusa ijele lanto lofake ekhulu kude bafake ejele laba bantu makhintitha lokhuluma
basakazi bestudio 7 zamana mhlakabezi kwadaba angachitha isikhathi uzisikelelani emahwahweni ngoba uChabango sizwa sekhuluma sengathi kuthiwa nguye umholi we-CCC umholi we-CCC uthi ulida kakhulu nelo kanti uChabango ngesemje sekhuluma ngama-congress yonke into yabenzela ama-congress kodwa sikaze simuze umholi we-CCC ekhuluma okwesibili uChabango uyidistroyile i-CCC CCC ikhethwe ngabantu bafaka ama-MP yena lo Chabango ngoba esebenzana lezami njalo izami imnikeza amandla ngamakhodi wayidistroy i-CCC but ufuna futhi ukuba ngumholi wayo kanti ucakahle kahle ukucabangani lo muntu ngoba ufuna ukuba ngumholi kodwa ngapho uyadiliza futhi kanti yini into eyifunayo vele asimqonde ukuthi kahle kahle uChabango yini into eyifunayo akuqondakala angeke uze uthi uyakhumuzi ufuna ukuba ngumholi walowo muzi kodwa futhi uyawudiliza ngakwelinye isayidi kanti yini into eyiqondileyo akasichazele kahle ukuthi kahle kahle ufunani ngoba asiyitholi into eyifuna asiyi-understand into yiyenzayo
siyabingelela siyabonga sicela ukuthi abantu bezani bona ababayikhulumela futhi umsaka bona abaqamba amanga beyekele into yabo ukuphika amaqiniso maphika nkani eZimbabwe kula msebenzi akula development since 1980 thinta isicinti basenzele nabasikhiphele uJobs Gala ejele kuphela bese bevula amakhampani laba abantu abatshona bemayina igolide ke bephume khona thi khona bamayinana ngisho nakuphi wonke umuntu uphela ipiki wemba igolide ayiphele leyo nto leyo umgwaqo uyadilika izikolo ziyadilika yonke into iyadilika amadama gqibelelekile wonke akwabulawayo kusela mmanzi ngamadaka sokugcweleyo umhlabathi ngabo bethi bagubha igolide bejike besikhohlise besiqambela manga abantu bezanu laba ake besihloniphe nje into esicelayo yinhlonipho nje kancane abake beme kancane nje ngamanga abo labo esenzela wona
kustudio 7 linjani basakazi labalaleli abahle ye ngithi ngiPaul ngobaba lo kuthi amkandla lo wama ovethi lo othi yena umgabe wayengcono kulo mnangako uyazona mdala wena so hayi kuzima bafowethu mawuthi wena uyadla kuzana udlala kahle mdala akulanto engcono la speedwes wena nguphi umuntu ongasitshela ngayo wakwahlala ejele nje empusweni kamgabi wakwahlala ejele botshele zombusazo wahlala ejele wangathonisiswa abantu bavulele emajele manje abanye bagotshe into esingiye kungamakhota kucaci kukarikholwa nje into esacacile nje ngamandlwane ukusitshela ngokuthi umbuso kamnangakho ungcono ungcono ngokuba kwenzenjani ngoba vele kuwabedwes there's no even a politics here Zimbabwe nje amadlwane kuyadlalwa nje ya akula ngitsho i-investment engabeizongena lapho naloko liphika likhala ngama-sanction ekuyini elingavusi kahle ilizwe hhayi baba umkandla ukhulile wena mdala zamani ukuhlonipha mani ilizwe lifile ngenxa yelina ma-oveti lina lijabuliswa khona ukuyithambeli ngela nyama
Studio 7 ngikhuluma nje ngingumama ocolekileyo sicelani usizo lapha ekhezi esen ana secondary abantwana sesizweli ngabantwana baxotshwa everyday school imali zakhona too much imali zakhona umntwana ubhadala 900 rand esikolo phinde kuthiwe kufuneka 500 rand esikolo lesi sikhathi mayengalawe leyo mali uyajikiswa ebuyele ekhaya everyday hayi sicelani usizo sibili ngalo headmaster elokhu zenini abaphathi bakhe abahlala egedini abantwana bengasafundi cela ndisisize kakhulu abantu abethu kuze befunde imali zesikolo siyazidinga singabazali
Studio 7 injani basakazi liyaphila hayi siyaphila ngalikhuluma loThulani hayi siyazizwa indaba ezinhle lezimbi nanga uChabango la bona la lokho ophugeni bakhe bona labo labantu lamalo yakhe nalawa amagodi ekele ube kemtshela amanga loChabango Chabango losekufuna amasanshi imali ezozithola phesheya ncishwa imali uChamisa vele ebhalele yona nje ukuthi i-triple C imali ngibeka kuChabangu nje igama lifana nabo Chabangu labo Phuge ngingabanikeza imali bese abantu abathola ama sanction isipontini yona izalo izobanikeza imali nokuthi bebe bekhankazela yona izalo khona manje
ngiyabezwa nje ukuthi hayi bakhuluma into engekho wafungwenza ukuthi babuwa abeni nasibabuki nathi asibabuki silana nje siyahlupheka inxa yabo but siyabona into ezibatshela ukuthi asibabuki lapho damalo yakhe konke nje. So nje into ezikhona ukuthi bayishaya bafake ama sanction imali nje ungasatholi impahla ungasatholi ehamba ethola uzana yabona ku studio 7 ungasakela lo umsawi ivoice yamba ikidluli ikizwakala.
Lawke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Kwezemelika izolo kwenziwe ukhetho lwakuqala lokudinga ozamela ibandla lama Republicans kukhetho lokudinga umongameli welizwe leMelika. Sokusele abathathu kuphela abadinga ukumela leli bandla ngemva kokusuka kwabanye besehluleka ukuthola imali efunakalayo ukuthi baqhubekele phambili ngomkhankaso wabo. Asebesele ngowayengumongameli umnumzana Donald Trump, unkosikazi Nikki Haley lomnumzana Ron DeSantis. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Rafael Mthombeni.
Hayi, mina mbona ngathi nxa sokusiza umhlaba wonke isokuhlangana ama-states wonke kuzaba lobuzima. Ngibona ngathi izinto ezimlandelayo lezi ezinje ngokuchaya iWhite House ngoJanuary 6, 2020 lapha mbona ngathi izinto ezizamdonsela phansi nxa kuyilizwe ngelizwe ye kodwa nxa sokungumhlaba wonke mbona ngathi kuzaba lobuzima ukuthi abuyele laphana anqobe uBiden.
Kodwa nxa sikhangele lona ibandla lama Democrats siyabona ukubana kungani kuloku khonona ukubana umnumza umongameli Joe Biden usekhulile ubona ungani akusoze na kudelise inhliziyo zabanye bengamvotele.
Yeah, kungenzakala ukuthi kube yikho lokho ukuthi bahlehlele muva kodwa ngimbona ngathi bazafuqa sokusiya ekugcineni kokhetho ukuthi kukhanye ukuthi ongaba ngcono ubani phakathi kwabo bobabili. Bonke sebengamaqhegu liqiniso lona leli ukuthi bangamaqhegu bobabili kodwa ke ngibona ngathi ama-democracy nxa abakhokheli bakhona bengakhononi bazazama ukufuqa ukuthi yakufika ekugcineni.
Alo ke ngumnumzana Rafael Mthombeni ocubungula izombusazwe. Kesikhangele impumela yemidlalo yeAfrica Cup of Nations edlalwe izolo. Ele Senegal 3, Gambia 0, Cameroon 1, Guinea 1. Algeria 1 versus Angola 0. Kusasa ke iBurkina Faso izabhekana leMauritania kuthi iTunisia yona idlale leNamibia. IMali izabhekana leSouth Africa. Hayi isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa ke singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Amapholisa asebize omunye wabagcinisihlalo bebandla le-MRP umnumzana Mudenda Chilumbo ukuthi bambuzisise ngamazwi ukuthi ibandla le-MRP liqoqa ukhetho lwe-referendum yokudinga ukuzwa ukuthi uZulu wesigaba seMathebelele lenkabazwe uyafuna na ukuxexebuka elizweni leZimbabwe. Umhlangano webandla lonaleli le-MRP uyenzelwe eMakhokhoba eStanley Square ngomgqibelo lapho okuthiwa uMdenda Chilumbo wethula amazwi la. Amakansila lamalunga edale lephalamende awebandla le CCC alandule uluhlu olwethulwe liqhuku elisekela umnomzana Sengezo Chabangu olutshengisa ukuthi baphathisa umhlangano wokuphawula umkhankaso wekhetho lwe-by election olwephelandaba Chabalala. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu yanini ku-www.voandebele.com. Igama nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.